Lokhu kuphume emhlanganweni wengcwethi zezempila kahle kunhlangothi zikahulumende ezehlukeneyo osungulwe ngomvulo eVictoria Falls wagqitshwa namuhla. Umhlangano lo ubungokuxoxisana lokucebisana ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokubhahe eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu kwabasakhulayo. Lanxa kungelamanani abambekayo aveziweyo ngamapholisa lamasotsha asebenzisa izidakamizwa, omkhulu weManyame eBase Hospital uDokotela Jones Mombeyarara ukhuthaze inhlangothi zikahulumende ukuthi zithathele amanyathela abezomvikela laba abasebenzisa okudakayo esithi sebesehlisa izinga lokuqhutshwa komsebenzi. Umhlangano lo utshelwe njalo ukuthi emajele sokugcwele abantu ababulawa ngumkhuhlane wengqondo ngenxa yezidakamizwa kanye lokuthi intsha esukela kuminyaka elithumi lanhlanu 15 kusiya kwabangamathumi amathathu lanhlanu 35 yiyo ephatheka kakhulu kulolu daba osokudale ukuthi inani labagula umkhuhlane wengqondo likhuphuke ezibhedlela. Esipha umzekeliso wezibotshwa ezisechikurubi maximum prison eHarare, umqondisi omkhulu wezempila kahle kulijele umnumzana Evidence Gakha uthi sebedlula amakhulu amahlanu abalaliswe kulindawo okulenani athe seliqonge kakhulu.
What is happening out there is we live with our brothers and sisters who are abusing these substances. When we become tired of them, we abuse systems and they end up in them.
Okwenzakala endaweni lezi ukuthi siphila labo dadewethu labafowethu asebaphambazeka ingqondo. Imuli zathi zikubona sekunjalo zadinwa zabaletha kithi ngesikhathi lati singelanzuzo eneleyo. Sikhuluma kanje iChikurubi ithwele abedlula 500, yona ifuze ingedluli inani le 150. Asambeni phandle siyekhankasela okwehlisa lokho.
Amazwi kaGakha agcizelelwe ngobona ngezemajele esigabeni seChinoyi unkosikazi Dendai Mushariwa, yena othe udlakela solubhahile emajele ngenxa yabagula umkhuhlane wengqondo.
There will be violence to other inmates and they won't be having appetite to take food, so they end up having pellagra or scurvy.
Baba lodlakela kakhulu kwezinye izibotshwa njalo lokudla bayala okugcina kudala ukuthi bebe leminye imikhuhlane kanye lokuzaxa kwemizimba.
Ekhuluma emhlanganweni munye obona ngezempila kahle kukhansili yeVictoria Falls umnumzana Michael Ncube uthe kulophenyo oluveza ukuba izidakamizwa sezigxilile kuleli dolobho.
Almost in like in every 40 houses phose estradini esilezindlezi ngu-40 kungaphose kube labantu ababizwa ngathiwa ngama-addicts laba abasebengasakwanisi ukuphila ngaphandle kwezidakamizwa phose to abantu in that street. And njalo siye sananzelela ukuthi maningi nje ama-drugs asetshenziswayo ahlanganiswe mbanje o-Christmas, ama-drugs la amanye asekhona la abantu abakuzihlanganisela ukuthi ngokwesibonelo i-orange crush naleyana beyihlanganise labo serevita.
Obemele amapholisa usuperintendent Edmore Runganga uthi izidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu zigoqela onjengu imbanje i-crystal meth kanye lomuthi wokukhwehlela.
Now we go on to the factors leading to substance abuse. Family issues gives energy, pressure, improves sex, and work-related pressure.
Lokhu kubangelwa yizimpi zemdenini, ukudideka kwengqondo, ukuyengwa, kanye lokuzikholisisa ecansini, kanye lokungaphatheki emsebenzini.
Ukuze kwehliswe udubo lolu, ingcitshi lezi zihlomisane ngendlela ezehlukeneyo ezingathathwa, nango njalo Uncube.
Kulesidinga ukuthi sibe lama rehab centers abakhona khonapha eVictoria Falls, ngoba nxa sikhangela i-cost ye-rehabilitation is very high. Ngokwesibonelo, nxa abakuchoyo bathi phose i-cost yakhona per month kungakhosta from 450 to $800 ilokho. So sesingakhangela futhi abantu banaba abasebenzisa ama-drugs kuhlanganisa lalabo bavela emizini ephuwa.
Amapholisa athi kusukela ngenyanga kaNhlolanja kusiyabamba uMabasa abophe abantu abedlula inkulungwane eziyizinkulungwane 6156 abathengisa izidakamizwa lezi, njalo babutha inani lamadola akuleli eledlula izigidi zenkulungwane ezine 438 million. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthi abadlamini.